usuku lwe Unity Day lwasungulwa ngomnyaka ka 1987 ngemva kokuba umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Joshua Nkomo elobelane isivumelwano lwayinhloko kahulumende njalo ekhokhela ibandla lezanu PF umnumzana Robert Mugabe. Lesi yiso isivumelwano esamisa ukubulawa mahlayana kwabantu emhlubulweni owemathebeleland laseMiglands libutho likaMgabe ele 5th Brigade. Lokho kwamanyanisa ibandla le-PF saphu lezanu PF uNkomo wangena kuhulumende kaMgabe. Embikweni awethule enkundleni ye-X namuhla umongameli Mnangagwa uthe abantu beZimbabwe kumele baqakathekise ukubambana okwasungulwa uMgabe loNkomo njalo basebenze ndawonye ukuze bathuthukise ilizwe labo.
The historic Unity Accord remains a guiding character of our beloved motherland Zimbabwe. Riding on this timeless heritage, we must accelerate the attainment of our shared national vision for inclusive development and a modernized, industrialized, prosperous, and empowered society.
Kodwa abanye bathi akula kubambana okukhona eZimbabwe njalo bathi isivumelwano seUnity Accord asisenamkantsho ngoba uhulumende akasiqakathekisi. Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi alusatsho lutho usuku lweUnity Day emhlubulweni weMandebeleni.
Lamhlanje lilanga leUnity Day umhla ka 22 December, kodwa ke iUnity Day kayisatsho lutho ikakhulu kithi abantu bomhlubulo lo esiNdebeleni, ngoba silokhe sithwaliswe nzima kulokho kungela development eyenzakala eMathebeleland. I-Unity Day izasebenza nga konke okwavunyelwanayo ke ngesikhathi isayinwa kuyafezeka. Lathi ngapha sibanje njengabantu abaseZimbabwe, hatshi lokho esikubona kusenzakala kathesi. Yikho ke hayi izeleze kwamanje i-Unity Day.
Kodwa ukhansila webandla lezanu PF kobulawayo unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi liqakathekile kakhulu lelilanga njalo abantu kumele baqhubeke bebambene.
Ngiphuma kubandla lezanu PF, umbono wami ngeUnity Day ukuthi abantu kumele bebambane, senzeni into wani, simanyene sihlangene despite umhlobo ukuthi umuntu umhlobo bani. Kumele senzeni into wani ukwenzela ukuthi into yethu iphumelele sibe yengqubekela phambili.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi ilanga leUnity Day liyabathunuka njalo libakhumbuza umbhuqazi wegugurawundi wona owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 eMathebeleland laseMiglands.
Thina-ke njengezaphu ilanga lanamhlanje u-22 December ayisilo langa lokujabula, lilanga elibuhlungu kakhulu. Esakubonayo njengezaphu yikugongodwa kwamabutho kazaphu iZipra, yikuzingelwa kwabalandeli bezaphu, yikuzingelwa kwezinkokheli zezaphu. Akula lutho olungasenza sijabule ngoba igugurawundi yona ngokwayo kayimanga, ilokhe ikhona iyaphila.
Ilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Swithen Chirodza yena uthi umbuso kahulumende omubi wenza ilanga leUnity Day lilahlekelwe luhlonzi.
U-22 Mpalakazi 1987 uyisikhumbuzo sombhuqazwe lapho okanyongolo wasayina amaphepha kuyindlela eyokuvikela ukuchitheka kwegazi. Abantu bakamthwakazi basebethwele nzima. Umgabe labalandeli bakhe uMnangagwa labanye kuZANU-PF behluleka nje ukwaqeda amaNdebele, kodwa injongo yayingeyokuthi wonke muntu ongasapoti ZANU, umuntu nje okhuluma ulimi lwesiNdebele angabi khona emhlabeni, iyayinjongo yangkhona.
Umongameli Mnangagwa uphe izinduna lenkokheli yosiko umlando wokukhulumisana loZulu ukuze kulungisiswe udaba lombhuqazwe wokuguraundi, kodwa abanye bathi imizamo yakhe izaphelela emoyeni njengezithukuthuku zenja ngoba akaluphathi kuhle lolu daba. Ngimele umsakazo we Studio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.